Isahluko 26. Umsebenzi wokuvuselela iSabatha ozakwenziwa ngezinsuku zokugcina uveziwe encwadini ka-Isaya. INkosi ithi nanzelela okufaneleyo. Wenze ukulunga, ngoba ukusilisa kwami kuseduze ukufika. Lokukhulula kwami kuzabonakaliswa. Ubusisiwe umuntu owenza lokhu, lendodana ebambelele kukho, ogcina iSabatha engaloni, lothinta isandla sakhe, ukuba sengeze, singenzi okubi. Labezizwe abazihlanganisa lenkosi, ukuyikhonza lokuthanda ibizo layo, babe yizinceku zayo, bonke abagcina iSabatha, bengaloni, bebambelela esivumelwaneni sami, laba ngizabaletha entabeni yami engcwele, ngibathokozise endleleni yami yokukhululeka. Isaiah 56, verse 1, 2, 6, and 7. GC 451.1. Amazwi lawa akhuluma ngesikhathi esiphila kiso, ngendlela okuboniswe ngalokho okwenzakalayo esikhathini esiveziweyo. INkosi uNkulunkulu ebuyisa abathunjiweyo bako-Israyeli ithi, ngiseza kubuyisa abanye futhi ngaphandle kwalabo asebebuyisiwe. Isaiah 56, verse 8. Lapha kuvezwe ukubuthwa lokungeniswa kwalabo abezizweni okwenziwa livangeli, njalo phezu kwalabo abamukela iSabatha ngemva kokwamukela ivangeli, kubekwe isibusiso. Ngakho-ke umlando wokugcina iSabatha udlulela langemuva kokufa kukaKristu, lokuvuka njalo lokwenyuka kwakhe esiya ezulwini, usiyafika esikhathini lapho inceku zakhe ezizatshumayeza khona umhlaba wonke ngodaba olumnandi oluletha injabulo. GC 451.2. INkosi iyasilaya futhi isebenzisa umprofeti ofanayo. Abafundi bami abagoqe umqulu wobufazi, banameke imfundiso yami. Isaiah 8, verse 16. UPawulu lomthetho kaNkulunkulu lutholakala emthethweni wesine. Lo ukuphela kuyo yonke elitshumi ubeke kucace ibizo njalo lesikhundla salo onika imilayo leyi. Umveza njengomdali wezulu lomhlaba. Ngakho-ke uveza isizathu sokuthi kungani kumele akhonzwe phezu kwabo bonke. Ngaphandle kwamazwi lawa akulalutho emthethweni elitshumi ebonisa ukuthi imithetho leyi yanikwa ngamandla kabani. Nxa iSabatha laselitshintshwe ngupapa, uPawulu lwasuswa phakathi kwemithetho elitshumi. Abafundi bakaJesu namhlanje babizelwa ukuthi bawuvuselele ngokuphakamisa iSabatha elingumthetho wesine, belibisele endaweni yalo eqondileyo njengesikhumbuzo somdali njalo loPawulu amandla akhe. GC 452.1. Emthethweni njalo lasemazwini enkosi ayebufakazi. Loba nje imfundiso eziphikisanayo zikhona, umthetho kaNkulunkulu yiwo kuphela umthetho ongayenzi iphutha okumele yonke imibono lemfundiso njalo lentshumayele zihlotshwe ngawo. Umprofethi uthi, nxa bengakhulumi okuvumelana lelizwi leli, kungenxa yokuthi akula kukhanya kibo. Isaiah 8 verse 20, GC 452.2. Umlayo lowu uveziwe futhi. Inkosi ithi, memezani ngelizwi elikhulu. Ungathuli, uphakamise ilizwi lakho njengelophondo, utshengise abantu bami iziphambeko zabo, lendlu kaJakobe izono zayo. Bayangidinga insuku zonke, bathanda ukwazi indlela zami kungathi bayisizwe esithanda ukwenza ukulunga, esingachiyanga okwehlulela kukaNkulunkulu waso. Bebuza kimi izehlulelo zokulunga, bethanda ukusondela kuNkulunkulu. Isaiah 58 verse 1 and 2. Lapha kuvezwe iqula labantu abacabanga ukuthi bangcwele, njalo ababonakala sengathi bathanda ukusebenzela uNkulunkulu, kodwa amazwi alukhuni walowo owenelisa ukuhlola inhliziyo abavezela ukuthi banyathezela phansi imithetho yakhe engcwele. GC 452.3. Umprofethi uveza ngale indlela umlayo lowu abantu asebewukhohliwe. Amadodana akho azakwakha amanxiwa akho amadala. Uvuse lesisekelo esindala. Uza kuthiwa ungumvali. Wesikhala lomlungisi wezindlu ezadilikayo ukuba kulahlelwe kuzo. Uba ungoni isabatha ungenzi umsebenzi wakho ngosuku lwami olungcwele. Ulibize isabatha ngokuthi liyintokozo losuku olungcwele lwenkosi ngokuthi lulodumo. Uba ulihlonipha ngokungahambi langokungasebenzi ngalo langokungakhulumi ize. Isaiah 58 verse 12 to 14. Amazwi lawa lokhe eqinisekile lasesikhathini esiphila kiso khathesi. Isikhala senziwa emlayweni kaNkulunkulu nxa isabatha laliseliguqulwe ngamandla eRoma, kodwa isikhathi sesifikile ukuthi umlayo lowu uvuselelwe. Isikhathi lesi kumele sivalwe njalo isisekelo senzalo yonke kusukele endaweni ekudalweni komhlaba kumele sivuselelwe. GC 452.4. Ngemva kokugcwaliswa yikuphumula njalo lokubusisa komdali, isabatha lagcinwa ngu-Adamu ngaphambi kokona kwakhe ensimini yase-Edeni, njalo la ngu-Adamu ngemva kokuwa kwakhe nxa wayesexotshelwe phandle kwendawo yakhe yentokozo. Lagcinwa njalo yibo bonke abaphila ngemva kwakhe kusukela ku-Abela kusiya kuNowa kusiya ku-Abrahamu lakuJakobe. Nxa abakhethekileyo babe sebugqilini elizweni laseGibhithe, abanengi phakathi kokukhonzwa kwezithombe bakholwa imilayo kaNkulunkulu. Kodwa nxa inkosi yaseyikhulule isizwe sako-Israyeli, wabanika umthetho wakhe ngodumo olukhulu phambi kwabo entabeni yaseSinayi, ukwenzela ukuthi bazi intando yakhe, bamesave njalo bamhloniphe inaphakade. GC 453.1. Kusukela ngalolo suku kusiyafika kathesi, ulwazi lomthetho kaNkulunkulu aluzake luphele emhlabeni, njalo isabatha elingumthetho wesine lokhe ligcinwa. Loba nje indoda yesono yanelisa ukuvoxa ngaphansi kwenyawo usuku lukaNkulunkulu olungcwele, loba kwakunjalo langesikhathi lapho ayebusa khona, kwakukhona ababecatshe endaweni ezimbalwa ababelokhe belugcina ngcwele. Kusukela ngesikhathi semvuselelo, kulokhe kulabantu abathile ngazo zonke izikhathi abalokhe begcina usuku lwesabatha ngcwele. Loba nje ezikhathini eziningi babekwenza lokhu ngaphansi kokuhlukunyezwa lokuchothozwa. Ubufakazi obuqhubekayo bebulokhe bukhona, ubuyenza ukuthi umthetho kaNkulunkulu uhlale ukhona kanye lomlandu ongcwele wokugcina isabatha elasungulwa ekudalweni komhlaba, GC 453.2. Amaqiniso lawa ngendlela avezwe ngayo kusambulo 14 ndawonye evangeli laphakade azakwehlukanisa ibandla likaKristu ngesikhathi sokuza kwakhe, ngoba njengomphumela wokuchumayelwa kodaba lolu olwengilosi ezintathu kuvezwe ukuthi nanti ithuba lokubekezela kwabangcwele, labo abagcina imilayo kaNkulunkulu njalo lokukholwa kukaJesu. Sambulo 14 verse 12. Njalo udaba lolu ngolokugcina oluzatshunyayelwa emhlabeni ngaphambi kokuza kwenkosi. Ngemva kokumenyezelwa kodaba lolu, indodana yomuntu yabonwa ngumprofethi isiza emayezini izobutha isivuno emhlabeni, GC 453.3. Labo abamukela ukukhanya mayelana letempeli njalo lokungaguquki komthetho kaNkulunkulu bagcwala intokozo njalo lokumangala nxa babebona ubuhle njalo lokuvumelana kwamaqiniso lawa abasebenikwe ithuba lokuthi bewazwisise. Bafisa ukuthi ukukhanya lokhu okwakuvezwe kwaba ligugu emehlweni abo kwaziswe wonke amaKristu, njalo abazange bakholwe okunye ngaphandle kokuthi kwakuza kwamukelwa ngabanye ngentokozo. Kodwa amaqiniso ayezabe bahlukanisa lomhlaba awazange amukelwe yiningi labantu ababezibiza ngokuthi ngabalandeli bakaKristu. Ukulandela umthetho wesine kwakudinga ukuzinikela abaningi abazange bakuthande, GC 454.1. Nxa amaqiniso wesabatha ayevezwa phambi kwabantu, abantu abaningi bacabanga njengalabo abomhlaba bathi bona kudala sigcina usuku lwesonto lwangesonto. Labokhokho bethu babegcina lolu usuku, njalo abantu abaningi abalungileyo sebafa belugcina ngentokozo nxa babengenzanga iphutha. Ngakho lokhu kutsho ukuthi lathi asenzanga iphutha. Ukugcina isabatha leli elitsha kuzabangela ukuthi singahambelani lomhlaba, njalo asingeke sisaba lendosela phezu kwalo. Kuyini iqula elincane eligcina usuku lwesabatha elingakwenza nxa liphikisana lomhlaba wonke ogcina usuku lwesonto? Kungenxa yokusebenzisa amazwi afananayo ukuthi amaJuda azame ukuphika uKristu. Okhokho babo babeyamukelwe uNkulunkulu nxa babeletha iminikelo yabo. Njalo kungani abantwana babengeke bathole usindiso nxa babelandela indlela efananayo? Kwakunjalo ngesikhathi sikaLuther, lapho abathungameli bevandla veRoma abacabanga ukuthi amaKristu aqotho ayefele phakathi kwenkolo yebandla leRoma. Njalo lokhu kwakusitsho ukuthi inkolo yabo yayifanele ukuthi umuntu athole usindiso. Umcabango onjalo waba yisizathu sokuthi kube ngumgoqo owavimbela ukuthi ivangeli lihambe endaweni zonke njalo lihlale limsulwa. GC 454.2. Inengi labo lama emazwini wokuthi ukugcinwa kosuku lwesonto kwakube yimfundiso emileyo kusukela endulo njalo lwalube yinsika yebandla okweminyaka eminingi. Ukuphikisana umbono lowo kwaveza ukuthi ukugcinwa kwesabatha kwakuqale kudala kakhulu ngoba kwakusukela ekudalweni komhlaba njalo kwakubekwe nguNkulunkulu uqobo lwakhe. Nxa umhlaba wawudalwa, nxa inkanyezi zokusa zazihlabela zonke njalo indodana zonke zikaNkulunkulu zazimemeza ngenjabulo, yikho lapho isabatha eladabuka khona. Jobe 38:6-7. Genesis 2:1-3. Kufanele ukuthi usuku lolu ludinge ukuba siluhloniphe, ngoba aluzange lubekwe ngamandla womuntu njalo olweyamanga phezu kwamasiko abantu, kodwa lasungulwa ngumdali wezinsuku njalo lwanikwa ilizwi lakhe elime kuze kube nininini. GC 454.3. Nxa amehlo abantu ayedonselwa endabeni yokuvuselela isabatha, abafundisi bamabandla amakhulu baqala ukutshintsha ilizwi likaNkulunkulu bafaka incazelo ebufakazini balo ezazizabangela ukuthi zithulise labo ababefisa ukuzwisisa iqiniso njalo labo abangazange bahlolisise umbhalo ngokwabo basuthiseka ngokuthi bamukele incazelo ezazivumelana lezifiso zabo. Ngokuphikisa lobuqili lamasiko abokhokho babo njalo lamandla webandla, abantu abanengi bazama ukunyathezela iqiniso. Labo abachumayela iqiniso benza yonke imizamo yokuveza ubufakazi beBhayibhili obubonisa ukuthi umthetho wesine ugxile imizamo yokuveza ubufakazi beBhayibhili obonisa ukuthi umthetho wesine ugxile elizwini likaNkulunkulu. Amadoda ayelokuzehlisa njalo ehlome ngeBhayibhili kuphela enelisa ukumelana lamazwi wamadoda ayeqeqetshile ayejwayele ukusebenzisa ulaka lokubajuma. Kodwa konke lokhu kwenza ukuthi bananzelele ukuthi konke ukuhlakanipha kwabo kwakungeke kuphikise ukuhlakanipha kwalabo ababeyame eBhayibhilini kuphela, hatshi ekuhlakanipheni kwezikolo. GC 455.1. Ngenxa yokuswela ubufakazi obuvela eBhayibhilini obabusekela imicabango yabo, inengi labo lasebenzisa amazwi asetshenziswa yilabo ababephikisa uJesu njalo labafundi bakhe besithi, kungani laba abafundileyo abaphakathi kwethu bengazwisisi umbuzo lowo weSabatha? Kodwa balutshwane abakholwa lokhu elikukholwayo. Ngeke kutsho ukuthi lina yini eliqondileyo njalo wonke lawa amadoda afundileyo akholwa amanga. GC 455.2. Ukuze bamelane lamazwi lawa kwakudingeka ukuthi basebenzise amazwi eBhayibhili kuphela njalo lembali yendlela inkosi eyasebenzisa eyayisebenze eyayisebenza labantu bayo kusukela endulo. UNkulunkulu usebenza ngalabo abenzayo njalo labalalela ilizwi lakhe. Labo nxa kudingeka abazakhuluma amaqiniso anzima ukwamukeleka njalo labo abangesabi ukuveza izono ezithandwa ngumuntu wonke. Isizathu sokuthi angavami ukukhetha abantu abafundileyo njalo abalezikhundla eziphezulu ukuthi bathungamele umsebenzi wokuvuselela yikuthi bandise ukuthembela, bandisa ukuthembela emasikweni lasemfundweni yabo. Njalo abayiboni indingeko yokuthi bafundiswe nguNkulunkulu. Labo kuphela abalobudlelwano lomthombo wenhlakanipho yibo abanelisa ukuzwisisa kumbe ukuchasisa iBhayibheli. Abantu abalemfundo encinyane ezikolo zasemhlabeni kwesinye isikhathi bayabizwa ukuthi bachumayele ivangeli leqiniso, hatshi ngoba abafundanga, kodwa ngoba abalakho ukuzithemba okungabangela ukuthi bale ukufundiswa nguNkulunkulu. Bayafunda esikolo sikaKristu, njalo ukuzithoba lokulalela kwabo kubenza baphakame kakhulu. Nxa ebanika ulwazi lweqiniso lakhe, uNkulunkulu ubanika udumo olungeke luqathaniswe lalolu olwasemhlabeni. GC 455.3. Iningi labantu ababelindele ukuza kukaKristu baphika amaqiniso ayephathelene letempeli likaNkulunkulu elisezulwini njalo lomthetho kaNkulunkulu, njalo abanengi babo baphika ukholo lwabo lokuthi ukuza kwenkosi kwasekusondele, bamukela imfundiso eziphikisanayo ezazisetshenziswa ukuchaza amazwi esiprofethi. Abanye bathunganyelwa ukuze benze amaphutha, baqhubeka befaka insuku lapho ababesithi uJesu wayeza kuza khona. Ukukhanya okwasekukhanya manje mayelana lendaba yethempeli lasezulwini kwakumele kubabonise ukuthi awakho amazwi esiprofithi aye mayelana lesikhathi esithile ezaqhubeka kuze kuyefika ukuza kukaKristu kwesibili, njalo lokuthi usuku lokuza kwakhe asiluphiwanga. Kodwa nxa babe fulathele ukukhanya, baqhubeka bebeka insuku lapho ababesithi inkosi yayiza kuza khona. Ngokwenza njalo babehlala bedangile ngoba akuzange kwenzeke ngaleyo indlela. GC 456.1. Nxa ibandla laseThesalonika laselamukele imibono yamanga mayelana lokuza kukaKristu, umpostoli uPawuli wabathumela umbiko wokuthi bahlolisise amathemba abo ngokunanzelela besebenzisa ilizwi likaNkulunkulu. Wababuyisela emazwini esiprofithi ayechaza izehlakalo ezaziza kwenzeka ngaphambi kokuza kukaKristu, njalo wabonisa ukuthi babengela sizathu sokumbona ngesikhathi ababephila kiso. Kungabi khona umuntu olikhohlisayo langayiphi indlela. 2 Thessalonica 2:3. Yiwo amazwi akhe wokuxwayisa. Nxa babeqhubeka besiba lethemba elingasekelwa ngumbhalo, babezathunganyelwa ukuthi bathathe inyathelo elingalunganga, njalo ukudangala kwakuzabangela ukuthi bahlekwe ngabangakholwayo, njalo babezaba sengozini yokulahla ithemba, njalo balingeke ukuthi bathandabuze amaqiniso aqakathekileyo ekusindisweni kwabo. Isixwayiso esinikwa nguPawuli ebantwini baseThesalonika simumethe isifundo esikhulu kulabo abaphila ngezinsuku zokugcina. Abantu abanengi abalindele ukuza kwenkosi balomcabango ukuthi nxa bengabekanga usuku oluthize lokuza kwenkosi ngeke basebenze ngokukhuthala okwaneleyo emzameni yabo yokulungela. Kodwa nxa amathemba abo esiya ekhula abuye engagcwaliseki, ukukhola kwabo kuyehla kuze kuyefika ezingeni lapho okuba mzima khona ukuthi bathintwe ngamaqiniso amayelana lamazwi esiprofethi. GC 456.2. Ukuchunyayelwa kwesikhathi esithile esokufika kwehola lokwahlulela ekuchumayelweni kodaba lwengilosi yakuqala kwakuthunganyelwa nguNkulunkulu. Ukuvezwa kwezikhathi lezi ezizachazwa ludaba lolu ezazibeka ukuphela kwensuku ezingu-2300 emnyakeni ka-1844 kumi lalamuhla kuqondile. Imizamo enziwayo ukusa lamalanga eyokudinga ezinye insuku zakuqala lokuphetha kwesikhathi lesi esichazwa nguDanyeli njalo lokusebenzisa imicabango yabantu ukusekela imibono leyi kuthungamela abantu khatshana leqiniso njalo kwenza inhlekisa yonke imizamo yokuchaza amazwi esiprofethi. Ngazo zonke izikhathi nxa abantu bebeka usuku oluthile lokuza kukaKristu njalo nxa lokhu kufundiswa phakathi kwabantu kwenza ukuthi uSathane ajabule kakhulu. Nxa isikhathi lesi sesidlulile wenza ukuthi labo abakholwa lokhu babe yinhlekisa emphakathini ngokwenza njalo ululaza umsebenzi omkhulu owenziwa zinceku zikaNkulunkulu kusukela ngomnyaka ka-1844 kusiya kumnyaka ka-1844. Labo abaqhubeka bekholwa iphutha leli ekugcineni bazafaka usuku olukhatshana kakhulu oledlula lapho uKristu azabuya khona. Ngalokhu bazahlala ethembeni lamanga njalo abanengi bazahlala bekholwa lokhu umusa uze uvalwe. GC 457.1. Imbali yesizwe sako-Israyeli endulo iyisibonelo esihle salokhu. Iqula labantu abakholwa ngokuza kukaKristu abadlula kikho. UNkulunkulu wathungamela abantu bakhe emsebenzini wokumemezela ngehola lokwahlulela. Ngendlela efanayo athungamela ngayo abantwabakhe besuka eGibhithe. Phakathi kokudangala abadlula kikho, ukholo lwabo lwahlolwa njengalokhu okwenzeka ebantwaneni bako-Israyeli phambi kolwandle olubomvu. Ngabe babeqhubeka bethembele esandleni esithungamelayo esasibe labo ehambeni lwabo. Babezabona usindiso lukaNkulunkulu. Ngabe bonke ababesebenza ngokubambana emsebenzini abawenza ngonyaka ka-1844 babeyamukele udaba lwengilosi yesithathu njalo balumemezela ngamandla kamoya oyingcwele. Inkosi yayizaletha isivuno esikhulu ngenxa yemizamo yabo. Isikhukhula sokukhanya sasizakwehliselwa emhlabeni. eminyakeni yemizamo yabo eminyakeni eminingi edlulileyo izakhamizi zomhlaba zazizathola isixwayiso lesi lomsebenzi wokugcina ngabe sewenziwa njalo uKristu ngabe sewabuya ukuzolanda abantu bakhe JC 457.2. Kwakungayisiyo intando kaNkulunkulu ukuthi isizwe sako-Israyeli sibhudule enkangala okweminyaka engamachumi amane. Wayefisa ukubathungamela elizweni laseKhenani ababeke lapho njengabantu abangcwele njalo abagcwele intokozo. Kodwa abenelisanga ukungena khona ngenxa yokungakholwa. AmaHebheru 3:19. Ngenxa yokuhlehlela emuva lokufulathela iqiniso bafela enkangala njalo abanye baphakanyiswa ukuze bangene elizweni lesithembiso. Ngendlela efananayo kwakungayisiyo intando kaNkulunkulu ukuthi ukuza kukaKristu kuthathe isikhathi eside kangaka njalo lokuthi abantu bakhe bahlale isikhathi esingaka emhlabeni wesono njalo losizi. Kodwa ukungakholwa yikho okwabahlukanisa loNkulunkulu. Nxa babesala ukwenza umsebenzi ayebanika wona, abanye bavuswa ukuthi bamemezele udaba lolu. Ngenxa yomusa wakhe, uJesu lokho ephuza ukuza kwakhe, ukwenzela ukuthi izoni zibe lethuba lokuzwa izixwayiso zakhe, njalo zithole kuye indawo yokuphepha phambi kokuthi ulaka lukaNkulunkulu luthelwe emhlabeni. JC 458.1. Khathesi njengasendulo, ukutshunyayelwa kweqiniso elikhuza izono njalo lamaphutha ezikhathi eziphila kuzo kuzabangela ukuthi kube lalabo abamelana leqiniso, ngoba ilo lalo owenza okubi uzonda ukukhanya. Yenzi ekukhanyeni ukuba imisebenzi yakhe ingasolwa. Johane 3:20. Nxa abantu bebona ukuthi kabenelisi ukusekela lokhu abakukholwayo ngelizwi likaNkulunkulu, abaningi babo bayazimisela ukubambelela enkolweni yabo. Njalo ngomoya omubi bayenza imizamo yonke ukulwisana lesimo njalo lenjongo zalabo abantu ngesibindi ukuveza imfundiso zamanga ezamukelwa ngumuntu wonke. Yiyo indlela efanayo eyayisetshenziswa kusukela endulo. Umprofeti u-Elijah wabizwa ngokuthi nguye owayehlupha isizwe sako-Israyeli. UJeremiah bambiza umthengisi. UPawulo bathi ngongcwelisa ithempeli. Kusukela ngalezo nsuku kuzofika khathesi, labo abazimisela ukumela iqiniso lokho bebizwa ngamabizo amaningi, agoqela ukuthi bangabakhohlisi labafundisi bamanga njalo bangabazonda ukuthula. Amaxuku abantu abangala kukholwa okusezingeni eliphezulu kangaka abangafuni ukwamukela ilizwi lesiprofethi eliqinisekileyo bazakwamukela ngenjabulo wonke amanga alethwa kibo mayelane lalabo abaveza izono ezithandwa ngumuntu wonke emphakathini. Umoya lowu uzabe ulokhe ukhula ngokuhamba kwesikhathi njalo iBhayibheli liyafundisa sobala ukuthi isikhathi siyeza lapho okuzafakwa khona imithetho yelizwe eliphikisana lemithetho kaNkulunkulu. okuzabangela ukuthi lo lalowo okhetha ukulandela imithetho kaNkulunkulu abe lesibindi sokuma ukuhlukunyezwa lokujeziswa njengomenzi wokubi. GC 458.2. Ngenxa yokwazi lokhu, uyini umsebenzi wesithunywa seqiniso? Kumele aphethe ngokuthi iqiniso akumelanga lichunyayelwe, njengoba izikhathi eziningi libangela ukuthi abantu baliphike kumbe balivukele. Hatch, kala sizathu esifaneleyo sekunyathezela ubufakazi belizwi likaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi lenza ukuthi lube lezitha ngendlela efana laleyo eyalabo abenza umsebenzi wemvuselelo endulo. Izenzo zokukholwa ezenziwa ngabangcwele lalabo abafela iqiniso zabhalelwa ukuthi ziqinise izizukulwane zabo. Izibonakalo zalabo abema ngesibindi bakhetha ubungcwele njalo lokulunga seziqinise abanengi ababebizelwe ukuma njengobufakazi bakaNkulunkulu. Bamukela umusa leqiniso, hatshi ukuthi kube ngokwabo kuphela, kodwa ukuba ngenxa yabo. Ulwazi lukaNkulunkulu lukhanyisa umhlaba wonke. Kambe uNkulunkulu unikile yini ukukhanya kwakhe inceku zakhe enzalweni leyi? Nxa kunjalo, kumele kukhanyisele umhlaba wonke. GC 459.1. Endulo uNkulunkulu watshela lo owayekhuluma ngegama lakhe wathi, indlu yako-Israyeli ayisoke ikulalele ngoba abafuni ukungilalela mina. Wabuya wathi futhi, uza kukhuluma amazwi ami kibo, kungakhathalekile ukuthi bazalalela kumbe bazaphika. Ezekiel 3:7-2:7. Encekwini kaNkulunkulu lamhlanje, nanka amazwi anikwa wena. Phakamisa ilizwi lakho njengophondo. Utshela abantu bami iziphambeko zabo. Isaiah 58:1. GC 459.2. Kusiya ngokuthi amathuba abo anganani. Wonke umuntu owamukele ukukhanya kweqiniso ulomlando osabekayo ofana lalowo owawuse mahlombe womprofiti wako-Israyeli. Ilizwi lenkosi eleza kuye lisithi, wena ke ndoda, ngikubeke ukuthi ube ngumlindi ko-Israyeli. Ngakho-ke nxa usizwa ilizwi elivela kimi, ubaxwayise. Uba ngisithi komubi, wena muntu omubi, uza kufa impela. Uba ungakhulumi wena ukumxwayisa omubi ukuba achiye indlela yakhe, lowo muntu omubi uzafela esonweni sakho. Kodwa umlando uza kuba ngowakho. Kodwa uba uxwayisa omubi ukuba aphenduke endleleni yakhe, angachiyi indlela yakhe, uzafela esonweni sakhe, kodwa wena uza kuphepha. Ezekiel 33:7-9. GC 459.3. Umgoqo omkhulu owenza ukuthi abantu bangamukeli iqiniso kumbe bangalichumayeli yikuthi ligoqela ukungahlaliseki njalo lokuhlukunyezwa. Yiwo lawo amazwi bonke abalichumayelayo abangakaze bawaphike. Kodwa lokhu akuvimbeli abalandeli bakaKristu beqiniso, laba Ngoqizandla ngoba belindele ukuthi iqiniso lamukelwe ngabantu bonke. Nxa benanzelela umlando wabo, uzazimisela ukwamukela isiphambano. NjengoPawuli bebala ukuthi ukuhlupheka kwethu okuncane okwesikhatshana nje kusenzela ubukhosi obukhulu njalo obungapheliyo njengomunye endulo owaphakamisa ukuthukwa kukaKristu njengegugu eledlula inotho yaseGibhithe. 2 Korinte 4:17, AmaHebheru 11:26, GC 460.1. Loba sekungaba yini isikhundla sabo, yilabo kuphela abathanda umhlaba enhliziyweni zabo abakhetha ukulandela lokhu okufundiswa ngabantu kulokuthi balandele iqiniso ezintweni eziphathelane lenkolo. Kumele sikhethe ukulunga ngoba kulungile, sichiye umphumela wakhona ezandleni zikaNkulunkulu. Ebantwini abaqotho abakholwayo njalo abazimiseleyo umhlaba ukwelenda bona ngenxa yenguquko abayilethayo, ngabantu abafana labo. Umsebenzi wemvuselelo walamuhla kumele uthwalelwe phambili. GC 460.2. Inkosi ithi, ngilaleleni lina elazi ukulunga, abantu abalomlayo wami enhliziyweni zabo. Lingesabi ukusola kwabantu, lingapheli amandla ngenxa yokuthuka kwabo, ngoba inotho inondo iza kubadla njengengubo, lempethu ibadle njengoboya bezimvu. Kodwa ukukhulula kwami kuzakuma kuze kube nini nini, lokusilisa kwami ezinkulungwaneni zonke. Isaiah 51:7-8, GC 460.3.